sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngovulo mhla ka 12 kumfumfu 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
umuntu seyaka 7 rooms omunye umuntu sezithi ngiyikhanseli sembuya uzagqekeza yicorruption yona leyo
ikansili yeshitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezivikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kweZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Kufanele kube lama by-elections njengoba phela sonke sikwazi ukuthi sokulama vacancy kumbe izikhala.
Inhlanganiso esizimeleyo zithi ukhetho lwama by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokuganga okwenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa kuphela obanje umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe isolo labalitshumi lambili abafunyanwe sebesindile. Abantu asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula kancane inkulungwane eziyisishiyangalombili 8011 kuthi asebepholile bonke sebephezu kwenkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu amahlano 6504. Asebefile sebengamakhulu amabili lamachumi amathathu 230 kulandela ukubhubha koyedwa owakobulawayo ngomgqibelo. Abalokhu begula bona bayinkulungwane elamakhulu phose amathathu 1277. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezingamachumi amane 37,350,759 njalo wabulala abangu 1,074,768. Ikansili yeshitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kumbiko ewethu leyizolo inhlanganiso le iveze ukuthi ibhalele ikansili ixwayisa ukuthi ukudiliza izindlu lokhu akukho emthethweni ngoba kayilancwadi zomthethwandaba eziyipha ilungelo lokwenza lokhu. Ngokunjalo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ithole impendulo ikhansili ithembisa ukuthi isilumisile loluhlelo. Inhlanganiso emela izakhamizi eChitungwiza Residence Trust iyo ecele usizo lwamagqwetha la ngemva kokuba izakhamizi eziningi zidilizelwe izindlu zazo zasala zingasela ndawo zokuhlala. Lokhu kucunule njalo abantu abaningi. Kodwa umasipala yena uthi izindlu lezi zakhiwe lapho okungavunyelwa khona. Sixoxelo meli weSouth Atone edale lephalamende umnumzana Peter Moyo.
uyabona into esiyenzakala lapha sokuyikuzwisa abantu ubuhlungu kambe yebo ilizwe nje lonke elezimpakwe linje abantu bayakhile izindlu zabo into ezwisa ubuhlungu ukuthi khona amakansili la kufuze uhulumende ayenze i-overhaul ike ikhiphe abantu wonke bona abangabasuke ezihlalweni especially ama-functionaries abantu laba bayathengisela abantu indawo yokuhlala bayekele ukuya ku-ministry for change of use for 5 years bethengisela umuntu umuntu loya akakwazi ama-procedures and processes ye-council ngasoze ahlale umuntu eyekele ukuyakha imali ihlupha kangaka umuntu seyakha 7 rooms omunye umuntu sezithi ngiyikhanseli sembuye uzagcekeza yi-corruption yona leyo yena uminista wangikhona wezindlu ugarwe ungaphi akuboni yini kusenzakala uyabuyisa isihlalo esokuthi aphonge uyahlala nje engayenzi lutho indaba yezindlu lapha iyahlupha elizweni kanti esinguye esingu-chairman we-Shelter Africa yi-shelter eyani angaba kuyo i-shelter naleyo ngeyani isihlalo asiphiwazweso ngesani elele emsebenzini kathi siyamelela abantu abezimbangolayers for human rights ukuthi kona bathi hayi into eliyenzayo leyi ayiyenzi so mina ukubona engikwenzayo lapha ama-councillors ama-council officials ngabaxotshe umsebenzi bonke
ukona kwenzakala njani moyo ukuthi i-council iphe abantu izitanda ibekele bakhe ikobadilizela futhi izindlu zabo
ama-land barons babesebenza le-council bathi kona sesinika i-cooperative leyi umhlabathi lowo bafake abantu bayenza izindlu kathi sebevuka bengathi sebenathi ikhatshaso sebefuna ukubulalela ezokugqekezela abantu izindlu abaningi bangikhona ungakhangela balezincwadi abaziphiwa i-council babhadala ama-land intrinsic value in full lama-agreement of sale akhona i-court order abakhuluma ngayo yokuthi kona bafuna ukuthi bathathe i-court order ukuthi kona basuse umuntu la wamakoti angkona wana la angkona uti alabantu wabale ngundu mwabangaeza ni umutu ikoti oja yena umuntu oyabe puhivi ile ndi angkona ikansili watenga wabale agreement of sale kweso usua kona alandelangi umtetu alandelanga yuloku na loku yikorruption kupela agula enyi into leyi into leyi ya susubushungu angkona uti kona kungaba lukulu mende onga fumu uti kona umutu seyaki 7 roomed house 8 roomed house eshupe gima alu umuntu umuntu aphonga uvuka ekusena ethi ukuthi akona sesiyagqekeza akwenzakali khonoko nxa umuntu eyakhile emgwaqweni hayi lokho kungazwakala nxa umuntu eyakhile endaweni yokuthi wakhona indawo yamagetsi kungazwakala kodwa abaningi abazange bayenze khonoko ngakhangela izindlu ezigqekezwa yakatesi ngabantu abahlezi endaweni enhle abayenzi ama-change of use bona ama-local authorities
umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edale lephalamende kasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zekhansili yeChitungwiza inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhetho lokugcwalisa izikhala edale lephalamende lakumakhansili olwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho kumbiko eziwethu leyizolo inhlanganiso ezingamachumi amabili lasithupha zithe ukumiswa kokhetho lolu yikwephula ilungelo lokuthi abantu bakhethe abameli babo uhulumende wazise kunsukwana ezedluleyo ukuthi ukhetho obelumele lwenziwe mhlaka 5 kumpalakazi aluseyikwenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kodwa inhlanganiso lezi zithi kumele ukhetho lwenziwe zithi uhulumende kumele akhulumisane labanye kuvunyelwane phezu kweziqondiso ezizalandelwa nxa abantu bevota ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane inhlanganiso lezi zigoqela iZimbabwe Peace Project, iHabakuk Trust, Election Resource Center, iWomen's Coalition of Zimbabwe, iZCTU lezinye. sixoxele nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Inkinga ekhona umzamo wekwephula umthetho kumbe imizamo yokuthathela abantu ilungelo labo. Ngokwazi kwethu i-constitution yelizwe iyachoke ukuthi ukhetho lubanjwa ngaziphi indlela njalo sokuthiweni. Ngokwazi kwethu ke kufanele kube lama by elections njengoba phela sonke sikwazi ukuthi sokulama vacancy kumbe izikhala kuma parliament ethu. So kufanele ke uhulumende alandele umthetho ngokuthi lo mthetho phela unika abantu ilungelo ukuthi bese bekhetha abameli abafuna bebamelele ke edalele parliament.
Kodwa uyala uhulumende Moyo uqina ngokuthi ama by-elections alakho ukumemethekisa lomkhuhlane.
Sesibone ibandla ke elibusayo lisenza imbuthano eminingi emangalisayo. Lokhe nje kwaqalisayo ke indaba ye-lockdown kumbe umkhuhlane we-COVID-19. Kuyamangalisa ukuthi nxa kuyibo kabananzi ke indaba yomkhuhlane, kodwa nxa sokubuya ke kwabanye sokunganithiwa khona ke indaba yomkhuhlane yikho lapha ekhangelelwa khona kakhulu. Sibona engani ke yibuqili, sibona engani ke akusilo qiniso. Abantu kabafuni nje ukunika uZulu ithuba lokuthi bakhethe ke abameli babo. Sibone kumalanga adlulileyo bebuthana kuma primary elections abo. Esikhathini esidlulileyo sibone bebuthanisa abantu bebanika ukudla emaphandleni. Ibandla ke libusayo kazange limeke ukubuthanisa abantu. So kuyasimangalisa njalo sesiboneke inketho zisenzakala kwamanye amazwe. So ama election ngenziwa ayisiko ukuthi kona igcikwane leli yile lingenza ama election akhanselwe. Abantu bangaba lama election njalo bezivikela kuleli gcikwane.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU. Ibandla leZANU-PF lona liyakulandula ukuthi yilo elivimbe lolukhetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokungezwa okubikwa kusenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kulama video lemifanekiso egcwele enkundleni zokuxhumana etshengisa abafundi bebhema njalo belingisa ukuya emacansini begqoke amayunifomu. Inhlanganiso zababalisi zithi ayisikho kulingisa kuphela. Zithi kunengi ukungezwa okwenziwa ngabafundi okulakho ukuthiya amantombazana esezithwele kuthi labafana labo sebengamahlongandlebe. Izikolo zivulwe kunsukwana ezedluleyo ukuze abafundi balobe imihloliso yabo. Kodwa abazali bathi ngabe iyadluliselwa phambili limihloliso ngoba kulalutho olufundwe ngabantwana lonyaka. Sixoxe lomzali umnumzana Difa Dube.
Mboni ngathi nxa kungabe uhulumende uthatha serious abantwana njalo uyazwelana labantwana bekufanele ukuthi umnyaka lo babunkomo ukuze izinto zihambe kahle kungcono nje ukuthi ngabe ukuthi abawudlulisa kuvele nje kungakwala umhloliso ngoba kuyafana abantwana bazafeyila. Ukufeyila kuzabe kungayisiki ukuthi bafeyila ngenxa yokuthi bafuna ukufeyila, kodwa ke bazabefeyila kungenxa yokuthi isimo abakhangelane lazo asibafeyivi bona abantwana ukuthi baqhubekele phambili. katanzi kwa mtu anasiba buisere ezikolo mtu ana machana bichi na kula mtu baenza inaska kwenye zinda au ezvana la botombo tema ezvana la boma jambuzi ezvana la maya maseki dar school ika kulugas lazima kai agula ma internet utabata na bangaenzi research ama pugu jalo asile utabata na bangaba alaba ezama research ukuzo uti maene suku pick up from into ez move kulusi zika kulupa bungo mbole ngati kulumende akazamuji into le akakasha lele pass by kongsi kashi kabanzu uti le into le how best can they deal with this situation I education ya mtuana I decide the future mtuana ngabe ngapo kupushe lo kupela noma benga tika kutua ba faili lo kupela bekune bepindizwa uform 4 again noma bepindizwa uform 6 again kunga za kwa kane lele nyingle uti mkia bekunezwa njani mbole ngati kuza kwa kusekisa I self esteem ya mtuana kuza ibulala kakulu ngeinga kuti umuyi mtuana ngabele chelo tu usufailile usevele yase lute ayifuzingi izulekile ngempilo kukanti into le idinga ukudingidwa kabanzi kakhulu ngoba lento isiqoqo lezimpilo wobunkomo ifuture yabantwana besikole abantwana laba basesikole kusasa yibo odokotela bethu bakusasa yibo omongameli bethu bakusasa yibo abaphathi bethu bakusasa kodwa ke bazasiphatha njalo bengelaso isikole bengelawo ama qualification bengelayo imfundo le enale edingakalayo ukuthi ibathathe bafikisa kona labo kule ndawo ngibona ngathi uhulumende akathathe lento le in a very serious way ukwenzela ukuthi ibe le resolution engabuya incede abantwana bayenelise ukuthi bengadumali kakhulu abantwana babona ukuthi uhulumende uyabacabangela
akukho yini okunye Dube obona ngani kungenziwa okungaphathisa abantwana ngaphandle kokuthi imihloliso ingalotshwa kokuphela lonyaka
okwangathesi sekulate isifiso sami bekuyukuthi ngabe kuyukuthi uhulumende wavele wacabangela abantwana uqala isikhathi ngesikhathi ama-lockdown labe wabona ukuthi azaqhubekela phambili kwesikhathi eside yisi sikhathi abafana ukuthi ngabethi aba-improvisa ezinye iy'ndlela ababengabona ukuthi bengenza njani noma kuwukuthi noma bengayenelisa ukuthi basebenzise ezinye iy'ndlela ezingafinyelela abantwana bonke abakunkali zonke zelizwe ngoba nxa kusenziwa izinto esikhathini esiningi sengabona ukuthi uhulumende ucabangela abantwana basedorobheni kuphela cabanga ukuthi kulabantwana abasekhaya abangela access to yona i-network yona ngokwayo i-network yefoni ukuthi mhlawumbe ngafonela omunye osedrobheni ambuze ukuthi akungikhangeleli ibhuku elinje akukho konke konkwana so kwangokwala kuyadingakala kakhulu bonkomo ukuthi kathesi into engingayitsho nje akusela okuningi okusekungenziwa mina nje esicelo sami kuhulumende ngesokuthi ngabe bayahlehlisa lo mnyaka lowo bavele bawuyekele udlule ngoba umntwana akasoze afunde into ngenyanga eyodwa into ayifanele ukuthi ngabe wayifunde umnyaka wonke
Umnumzana Diva Dube ngumzali sixoxela ekwelebhilitane Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uphakathi kokuphendla uhlelo oluzalandelwa ekungcwatshweni kakutsha kwabantu ababulawa ngobhuqazwe wegugurahundi. Inkundla yesayithi yona ithi ukugalala umsebenzi kwabogatsha lwecustoms kwele South Africa sokubangele ukugcwala kwamaroli emngceleni weBeit Bridge. So isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Akazo muhle Studio 7 Ninjani bobaba unkomo ntungamile labo bonko mama plexetis Jeremiah donke salibingele thanda ukuphawula kancane ngendaba yamatitshala ngibonga indoda le okuthiwa nguNation Motsitiwa ezelufana izikolo kazihlale zivaliwe sibili ngoba kakusizi lutho ukuthi umuntu oledignity njengombalisi umbone ehlupheka ngengagadala omunye umama lapho ngumbalisi ethwele umfusha ethele amafutha esigubhini echithekile into inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalokhani ngibone le amafutha echithekile mamalwana uthe uyakhuluma lomnikazi wemota umnikazi wemota ubebonakane nje ngumuntu wenza amafanezo bekungumama omuhle nje kodwa ugcine ekhala inyembezi lona umama inhliziyo yami yababuhlungu okutshengisa ukuthi ngeqiniso uma uhulumente engazange akunanzelele lokho hhayi ukuthi uthi ilizwe lifile leli i-transport ngokwayo ukuthi bagade kunzima emabhenki akuphuma imali akuphuma imali kusemlonyeni yabo baba umthuli kodwa emabhenki kayikho imali so into leyi kanti bayabesithi kuthiweni njengoba bona labo kwezinye indawo imali yonaleka basayifuni ungaze ungeke kwamanye amashu
shop my lega is a seven, civilia seven, seven or four still one with my prize and corner, actually with my legacy phone. Where so fit cutters, so will the US Lerand in the seven side, my life seven. Kawasale pants want to an want to a school of my teachers was about Fundi Sevelambi. Father will go to Antarabis School of Atimpumelian corner, Kagula Lut, which means with education in Zimbabwe, really see we is the pants. Oxel education, Yamangalava Zalavatan to Nabahambe School, which is a mighty Kalangalin, with Baton to Nabai Wenzan School. Lativa Zari tests Bulalis to Nizan. Ama teacher, they are trying to say, I really want to have a new Makaya. Isn't just Lumi Segel upon the Lava, one who is on top of the shooting and who can want to an school. Transferring my school fees as my less to ride, 330 summer teacher foot. Can't take in the Visuera again. I was at a school in.
Njani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke endaweni zonke. Mina ngiyamangala basakazi labalaleli bonke. Angikaze ngizwe lapha emsakazweni ku Studio 7 umuntu ngitsho yedwa okhuluma esithi yena ulilunga le MDCT engaphandle kuka Khalipani Phugeni nguye yedwa engimzwayo. Kambe ubufakazi bokuthi abalandeli sibili uthatha ngapho uKhalifanilo into yabo iyamangalisa kakhulu. Hayi, kuzafika uKhedo sizavota. Okunye njalo sibonani even MDC Alliance singavuka intshibiso siyayivotela injalo le mizwa elitha. Mbonani yiyo isisombululo esingaqeda udaba lolu nxa kungathi kuvume ukuthi kutshintshibiso nje ke kuthiyane le mizwa zoleli kuvukele linyibizo esalisebenzisa njengomhlangano. Ngibona ngani singaphumelela nje kuhle kungelahlupho kulale into eyenziwa ngokhaliphane le iyamangalisa kakhulu. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, isikamiyeli ngilapha eJohannesburg. Ngicela ukuphawula nge-MDCT kamakhuphe. MDCT kamakhuphe isezandleni ezinhle kakhulu kumakhuphe kompana nomonzora nokomiji. Bangavumi ukwethuselwa ngabantu besithi bona abantu babasoze babavotele. Thina sikhona le nto ngayitsho kudala ngathi thina sigcwele sizobavotela ukomiji nomonzora nomakhuphe. Uchamiza, ayi mina kwela mizayidi mina ngikhole ukuthi ngafa ngavotela uJamisa. Angimthandi nasegazini vele ngimzonda kakhulu lwana umfana nguye wamotsha izinto. Njengobana kukubiso nje nguye wakuqalisayo kona lokhu uJamisa. Emveni kuqaliseni kwakhe uyazisola futhi ukuthi kuqaliseleni. Okwamanje usejiye abantu ehlathini ngoba abantu abavotela uJamisa ngabantu abasesigangeni. Angabantu abasesigangeni ngokuthi abalaphathi uJamisa akalaphathi. Nangu manje wenza inkani. Wenza inkani yokuthi kutobonakala party. Yena wenza inkani ukuthi party yakhe kusaseyi MDC Alliance. Kodwa uyatshelwa ukuthi kona isiyo yakho le party. Yena wenza inkani. So abantu abalandela uChamisa balandela nje angazi. Balandela umuntu osehlathini. Ehlathini ulisa khona phakathi ehlathini uChamisa ulijakwa lapha.
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amabhizimusi amaningi akwele Malaysia abikwa eselahlekelwa yinzuzo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umongameli wakwele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usethule amazwi ezivikela ngemva kokusulwa nguZulu phezu kokungagqoki kwakhe imaski ngesikhathi ephakathi kokwethekelela kwele Tanzania. Chakwera uthi wenze lokhu ngoba umongameli walelo lizwe emtshele ukuthi akula coronavirus kwele Tanzania. Size qibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump obehlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 uthi usepholile njalo udokotela wakhe uthi akusela ngozi yokuthi engathelela abanye lomkhuhlane. Kodwa kaphumelanga egcekeni ekuthini uloke elawo nalo umkhuhlane emzimbeni uTrump kumbe kaselawo. UTrump uthi usezaqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho ebimiswe ukuhlaselwa kwakhe ilo mkhuhlane. Ukhetho lolu solusalelwe nje ngamaviki amathathu lapho uTrump azanqikilana khona lomnumzana Joe Biden owebandla lamaDemocrats. UTrump yena umela amaRepublicans njalo ukhanya ehambela muva kucwaningo olwenziwa zinhlanganiso ezithiyeneyo ama-opinion polls. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ntatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Ngani ukuthanda ukuba nzima kuTrump lapha nxa ukhangela ama-polls lawa akhitshwa zinhlanganiso ezehlukeneyo. Kodwa ke singakubali kakhulu kwama-polls lawa ngoba imbono yabantu ngokuthanda kwabo lezo nkundla abavota kizo. Ngenkundla lezi abavota kizo ngisho ukuthi CNN ila ma-polls ayo. So abalaleli be CNN ngoba iCNN batshela ukuthi uTrump mubi umuntu oqondileyo nguBiden bazovota ngokuthanda kwe-CNN. Angithi uye ku-New York Times layo. I-New York Times ile ndlela emveza ngayo uTrump, ile ndlela emveza ngayo uBiden. So abantu abakhona le ekuvoteni kwe-New York Times bazovota ngendlela i-New York Times efisa abantu bakhangele labo presidential candidates omabili. So eqinisweni ukuthi sibona ukuthi kuyasebenza, I'm not sure, I doubt it, ngoba kuzokhumbula ukuthi ukhetho oludluleyo uHillary Clinton encintisana loTrump, uHillary wayekhokhela kuma-polls nalawa, kodwa ke ngosuku lokuvota wenza njani, kwanqoba uTrump.
Vakona abamsolayo uTrump bathi wehlulekile ukuphatha kuhle umkhuhlane we-COVID-19 wagcina ubulala abantu abaningi eMelika, kanti njalo wagcina uhlasela laye. Ubona kungamphazamisa yini lokhu kukhetho?
Ukuba nje wakhe COVID kumphambanisile sibile kucampaign yakhe uTrump, kumphambanisile ngoba ube ngekho isikhathi eside ezama ukuthi asile ngalawo malanga yena engasebenzi. Lwancinisana laye uBiden ubenjani, ubebonakala behambe campaigna. So ugula khe ngani kumbisele emuva kancane, but angikholela ukuthi lokhu kungaba nomthela omkhulu ngendlela abantu abazavota kiyo. I think abantu ukudala badecide, umuntu sekwazi ukuthi nge-voting day navotela bani. Of course e-America likhuluma ukuthi kulabantu ama-undecided voters abalinda the last day ukuthi batshelwe, acabanga ukuthi hayi sengingavotela ubani. Lihlekana elincane lelo, kodwa ke abaningi bayakwathi ubavotela bani. Nxa ukhayela kuma-rallies aka-Trump uhlala kugcwele abantu. So those people already know ukuthi sizovotela uTrump. Labo Biden labakhona bahlala bephilana. So ihlekana elincane leli sithanda ukuqakathekisa kwezingani abaningi kakhulu abangakabi kwathi bavotela bani. Hayi, lihlekana elincane. So ukugula kwakhe uTrump kumphazamisile, but ukuthi sithi akayibambanga kuhle indaba le ye-COVID, I think uzamile uTrump ukuthi ayibambe ngendlela loba nguphi umongameli phansi lapha emhlabeni akakade ngakwenza. Ngoba ekuqaliseni sinanzela ukuthi sonke besingakwazi ukuthi i-COVID ikuyini njalo ingavikelwa njani.
Umnumzana Simbarashe Nembaware, intatheli zindaba yeZimbabwe esebenzela kwele South Africa. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Ikansili yeChitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhetho lwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. abazali bakhuza umhlola phezu kokuganga okwenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.